Siyabonga Mavela Silo Chris siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 30 ngolwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
New recommendations particularly provide guidance on the how to of further accelerating the pace and efficiency of treatment scale up.
Izinqubo lezi ezintsha zikhangelelwe ukucebisa ukuthi singengeza njani inani labantu abathola ukwelashwa ingculaza.
Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization lamhla yethule iziqondiso ezintsha zokunikezwa kwabantu abaphila legciwane leHIV umuthi.
Ngibona ngamazwi kaudaba mina othokulelo lokuthi umkhathi ukhutshulwa ngendlela embi ngamazwe athuthukileyo.
Ingcwethi kwezombusazwe kanye lezomkhathi zivumelana lo Mongameli Mugabe othi amazwe athuthukileyo yiwo awona umkhathi. Ukwethekelela eZimbabwe kukamongameli Xi Jinping wele China kusasa kuchazwa ngabanye njengesibonelo sokuqina kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization lamhla yethule iziqondiso ezintsha zokunikezwa kwabaphila legciwane lengculaza umuthi emizameni yokwenqabela lokuqeda ukumemetheka kwaleli gciwane. Kubika uNothando Sibanda.
Inhlanganiso yeWorld Health Organization iWHO ithi ukucubungula osokwenziwe kuveza ukuthi labo abahle baqale ukwelashwa i-antiretroviral therapy lapho betholakala ukuthi balengculaza baqhuba ngcono kulalabo okumelelwa ukuthi amasosha abo omzimba ehle. Amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ebengenelisi ukuthi aqalise bonke abantu ku-ART ngenxa yendleko ezikhona ekutholeni imithi le, kodwa amazwe anjengeMelika, iBritish Columbia leBrazil ahle aqale mhla umuntu etholakala ukuthi ulegciwane. Umqondisi we-WHO e-Africa, uDr. Matshidiso Moeti, uthi lokhu kukhangelelwe ukuqala ngoMabasa 2016, okutsho ukuthi inani labantu elidinga ama-ARVs e-Africa lizaqonga ngokuphindwe kabili, okutsho ukuthi kuzadingeka imali eningi. Ukumelela umuntu aze aqale ukugula kumbe amasosha akhe omzimba ehle, uthi kwenza umzimba wohluleke ukulwisana legciwane njalo amathuba akhe okuthelela abanye aqanse.
The new recommendations particularly provide guidance on the how to of further accelerating the pace and efficiency of treatment scale up.
Izinqubo lezi ezintsha zikhangelelwe ukucebisa ukuthi singengeza njani inani labantu abathola ukwelashwa ingculazi njalo sikhangela ukuthi bathola imithi efaneleyo. Nxa amazwe wonke asemangweni lo emhlabeni wonke imbali engalandela lezi ziqondiso, siza kwenelisa ukugcwalisa izimiso ze-1990 kwiminyaka emihlanu ezayo.
Umhlangano we-ICASA 2015 uvulwe ngokusemthethweni izolo kusihlwa ngumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Uthi lumkhuhlane udinga ukuthi abantu bahlanganise amakhanda ukuze kugcwaliseke izinqumo ze-1990. Izimiso lezi zithi kusiyafika umnyaka ka-2020 kumele abantu abangamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini abaphila legciwane bese besazi isimo sabo inani elifanayo libe lithola ukwelashwa i-antiretroviral therapy, kuthi inani elifanayo njalo elelatshwayo libe lingasakhanyi igciwane leli emzimbeni lalapho lihlolwa i-viral suppression.
Clearly, science, leadership, and human rights taken separately and
explicitly.
Ongene lumhlangano, uNkosikazi Emelda Ngwenya, Uthi lokhu kusho ukuthi kuzadingakala imali eningi ukwelapha ingculaza, njalo kuzamele kunazelelwe ukuthi ama-ARVs angagcini esesilela emazweni amaningi e-Afrika. Okwakhathesi, uthi vele eZimbabwe aliqhubi kuhle kwezinye indawo ekunikeni uzulu ama-ARVs, kungakho ulokunqineka ukuthi abazukuswela imithi ezibhedlela na.
Mina mbona kumele kutholakala imali eningi ukuthi kube lama ARVs. Ngoba abantu abanatha ama ARVs kudala yiba ababenefitayo. But laba abamele baqalise kabaluthole uncedo. Ngoba sometimes bayakutshela ukuthi mana uyafuli booked ngenxa yokuthi kuyabe kungela mithi yangkhona.
Unkosikazi Mo Blessings Dube ungumongikazi osebenza labantu abaphila legcikwane lengculaza. Uthi emsebenzini wakhe uhlangana labantu abaningi abanganathi ama ARVs abo ngendlela. Esithi kuyadingeka ukuthi ingcitshi emhlanganweni lo zibonisane ukuthi kungenziwani ukuthi abantu balandele indlela okumele banathe ngayo ukuze asebenze ekwehliseni igcikwane elisemzimbeni yabo, i-viral suppression.
Kumele amaphilisi lawa anathwe ngendlela yokuthi kunathwa nsuku zonke ngesikhathi sinye esifaneleyo esifana nayo ukwenzela ukuthi khona aze asebenze to the maximum. Kulezi nsuku akusadingakali ukuthi umuntu abulawe yi-AIDS ngoba kukhona izinto ezingaziyenza ukuthi amaphilisi akhona, imvikela zikhona, konke lokhu umuntu angakwenza abe le mpilo yakhe elempumelo kumbe e-productive for iminyaka eminingi.
Umhlangano we-ICASA 2015 ulethe ndawonye ingcitshi ezivela kunhlangothi ezithiyeneyo zenhlanganiso yamazwe omhlaba, i-United Nations, abacubungula bedinga indlela zokwelapha, iziphathamandla zabohulumende abathiyeneyo kanye labantu abaphila legcikwane leli. I-ICASA 2015 ilendikimba ethi AIDS in post-2015 era, linking leadership, science and human rights. EZimbabwe lidinge amaqembu amathathu alibazisa uzulu ngesikhathi kusenziwa lomhlangano, abalisa iDumbuka Dance Group, iMukhomba kanye lelabantwana iZwandiri asungule ingoma eyiyo esetshenziswa kulumbuthano, i-theme song. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingunothando Sibanda.
Umongameli Robert Mugabe namhla usole kakhulu amazwe athuthukileyo esithi yiwo abangela ukuguquka komkhathi khona osokubangele ukutshisa okube emhlabeni jikelele kanye lendlala endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba ikakhulu ezwekazi le-Afrika. Ekhuluma emhlanganweni ongenwe ngabakhokheli bamazwe omhlaba kwele-France, uMgabe uthe njalo kungumlando wamazwe athuthukileyo la ukuthi ancedise amazwe asathuthukayo ngemali yokulwisana nomthelela wokuguquka komkhathi lokhu. Amazwi kaMgabe agcizelelwe ngomongameli weMelika uMnumzana Barack Obama, yena ovumileyo ukuthi ngempela ele Melika ngelinye lamazwe abangela umonakalo kwezomkhathi ngentuthu ephuma ezimoteni lemalahleni asetshenziswa ema-industry. Asizweni amazwi ka-Obama.
2015 is on pace to be the warmest year of all. No nation, large or small, wealthy or poor, is immune to what this means. This summer I saw the effects.
Umnyaka ka-2015 uzaba ngumnyaka otshise khona kwedlula eminye yonke iminyaka esembalini yomhlaba esiyaziyo. Akula lizwe elikhulu kumbe elincane, elinothileyo kumbe elimpofu, elingasoze lihlaselwe yikonakala komkhathi. Ungaqhubeka ukuquka umkhathi kutsho ukuthi abantwabethu bazaba lekusasa elibi kakhulu. Kuzaba lezulu lesikhukhula, izivuno emasimini zizaqhubeka zisiba silutshwane, njalo impi zizaqhubeka. Ayisiyo impilo esiyifunayo leyo. Njengomongameli weMelika ngiyakuvuma ukuthi ilizwe lami ngelinye elibangela ukuguquka komkhathi. Ngalokhu zimisele ukusebenza lamanye amazwe silungisise lolu dubo.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika uMnumzana Barack Obama ebehumutshwa nguGibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda yena ovumelana lamazwi kamongameli Mugabe esithi ngempela amazwe athuthukileyo afana leChina yiwo awona umkhathi. Ngalokho uthi kumele akhokhele kumkhankaso wokulwisana lodubo lolu.
Ngibone ngala mazwi kaMugabe mina aqothokulelo lokuthi umkhathi ukhutshulwa ngendlela embi ngamazwe athuthukileyo, njalo lokuthi ungaziwa njani ukuthi umkhathi ugcineke kahle kufanele ube emahlombeni amazwe athuthukileyo. Kodwa ngibone ngani njalo kakusizi kangako ukuthi siphatheke ngokusolana, ngoba emvana kwanamhlanje kumbe kwale minyaka esanda kwedlula bekungazakali kahle ukuthi umkhathi uphanjaniswa yini. Ngakho ngaleyo nje ngibona ngani mina kuqhakathekile ukuthi sisebenze ngesibanga sokuthi hayi bo sesazi ukuthi okwenzakalayo kuyini, njalo ukuthi singalungisa njani okonakalayo losokonakele. Siqhubekele phambili njalo sikhulumisana kuhle sesiya phambili nashinje kusolana. Kodwa ukuthi kusola amanye amazwe afana laboChina alokhu engaphathekanga kangako ngezomkhathi kufanele kube yinto eyenziwa ngumuntu wonke nje emhlabeni jikelele.
Bona ohulumende nxa bekhulumisana lozulu ngendaba yomkhathi le njalo bemlimukisa ukubana alondoloze imvelo baqala ngaphi?
Kahle kahle umkhathi uguqulwa ngamankampani kumbe singathi abamabhizimusi abasebenzisa kakhulu esingakuthi ama-fuels achiswayo asuka angcolise umkhathi. Lapho kufanele amazwe aqale khona ekukhulumisaneni kakhulu lamankampani abakhulu afana lamankampani athengisa izimota, lamankampani athengisa into ezinjengabo-petrol nabo-diesel, ukuthi kade kungenziwa kanjani ukuthi izimota le mitshini enjalo esebenzisa lezi nhlelo nezakhamizi zinanzeleleke ukuthi zisebenzisa kanjani into ezilungiswa ngemitshina esebenzisa kakhulu into ezifana labo-coal okunjalo nento ezenza ukuthi umhlaba kutshiswe izinto ezingcolisa umkhathi.
UDr. Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseNgilandi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umphathintambo obona ngokuthengiselana phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Mike Bima uthi uhulumende seketisile kundaba zemithelo emizameni yokuhuka osomabhizimusi bakwele China ukuthi bazevula amabhizimusi yabo eZimbabwe. UBima uveze lokho ekhuluma emhlanganweni weChina Zimbabwe Economic Cooperation Forum oqhutshelwe eHarare namhla ngaphambilini kohambo lukamongameli wele China eZimbabwe umnumzana Xi Jinping kusasa. Lolo hambo soluchazwe ngabanye njengesibonelo sokuqina kobudlelwano phakathi kwele China leZimbabwe, kodwa abanye bathi kalutho lutho. UMavis Gama uyalandisa.
Ubudlelwano beZimbabwe lele China busungulwe ngesikhathi abensundu belwela uzibuse bethola usizo lokulwisana labamhlophe. Buqine kakhulu ngemva kokuba eleZimbabwe livusane lamazwe angentshonalanga esola uhlelo lokwabiwa kutsha komhlabathi ekhankasela ukuthi inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ibekele eleZimbabwe izijeziso zomnotho. Kodwa eleChina leleRussia asebenzisa amandla abo wokuvota kule nhlanganiso ukukuvimba. Lokhu esanda amankampani akweleChina eZimbabwe ephatheka kunhlangothi ezehlukeneyo okubalisa ezokwemba amatshe aligugu agoqela amadayimani le-chrome, kwezokulungiswa kwemvundiso yama-fertilizer lakumankampani athenga uchinda. Ukuza kukamongameli Xi Jinping wakwele China kathesi yisehlakalo sesibili sokwethekelela kwenkokheli yele China elizweni ngemva kukamongameli Jiang Zemin ngomnyaka 1996. Umphathintambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mchangwa owake waba ngummeli weZimbabwe kwele China uthi luzaphathisa kakhulu uhambo lolu ukulungisisa isimo selizwe esesibhekwa ngendlela embi emehlweni omhlaba.
So this new class of business people, they are looking at opportunities in Africa with a young population.
Lolu luhlu lwabosomabhizimusi baseChina ludinga amathuba amatsha kuzwekazi le-Africa. Abaningi kungabasakhulayo lemvelo enenge lenani lalabo asebethuthukile.
Omunye wamakhomishina enhlanganisweni ebona ngokuqhutshwa kokhetho uDr. Qhubani Moyo uthi into ejabulisayo ukuza komkhokheli weChina ngoba kubonisa ukuba leli lizwe lilokuthula.
So kubuya kwamongameli weChina lakho futhi yi-vote of confidence okutshengisela ukuthi kuyakhanya ukuthi ungasiya phambili kungaba lokusetshenziswa kwama-resources ukuthi lizwe leli lithuthuke liye phambili. But ukuze kwenzakale njalo kuyafuze kukhanye ukuthi kulokuthula okukhona elizweni okungayenza ukuthi abe business basebenze kadalala.
Bakhona bathi alutho lutho kibo lolu hambo ngoba lungasoke lwaguqula isimo abakiso kwezomnotho. Omunye wabalombono nje ngumnumzana Ignatius Gomwe waseDomboshaba.
So even ukubuya kwakhe mina akungaffect because akula lutho ozakwazi ukubuya ezinika mina kungathi angabuya kusasa impilo yami izatshintsha. Yes, abantu bangakhuluma okuningi but ngokwami angiboneka i-change yangikhona noma saba lakho kathesi sithi ama diamond companies mele yenza consolidation ebe one but lapho kade beyenza konke kunokuyi-change yangikhona yayenzakala maybe kubantu abalutshwane. So noma even upresident lo weChina angabuya ngakula lokho ezabuya lakho abantu abalutshwane asiyazi ukuthi ngobani but kusegcekeni.
Umnumzana Mlondolozi Ndlovu osanda kuphutsha isifundo zokuphatha indaba uthi umnotho welizwe ungeke wathuthuka ngosuku olulodwa, ngakho-ke kumele uhulumende alungisise okuyikho okuvimba abakwamanye amazwe ukuzasungula amabhizimusi kuleli.
Ilizwe leChina kalizimiselanga ukusebenza leZimbabwe nxa silokho sile mthetho le esilayo kule ngxabano ekhona phakathi ikakhulu ebandleni elibusayo leZANU-PF. So okusho ukuthi ukubuya kukamongameli lo ye ngezindlela kuqakathekile ukuthini kutshengisela ubudlelwano obukhona. Kodwa ilizwe leZimbabwe ukubuya kwakhe akusoze kutsho ukubana umkhono muntu uzahlube right.
Ekwethekeleleni kwakhe eZimbabwe uJinping okwensuku ezimbili ubikwa ezahlangana lomunye wakhe umongameli Robert Mugabe behlaziya indaba ezehlukeneyo ezigoqela ezamabhizimusi lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela umhlangano ophathelane lo mkhuhlane wengculaza owe ICASA kanye lohambo lukamongameli wele China uXi Jinping eZimbabwe kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Isiphathamandla sikahulumende wakwele Syria sesilandule imbiko ethi uhulumende usebenzisa izikhali ezilethefu empini yalelo lizwe. Umkhokheli wenkonzo yamaRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis usephindela esikoleni sakhe seVatican City ngemva kohambo lwakhe lokwethekelela okwakuqala emazweni amathathu ezwekazi le-Afrika. Isiphathamandla se-MTCT Urungwe West umnumzana Admire Maraka ubikwa ethunjiwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli beZANU-PF watshaywa kabuhlungu emadabukakusa. Kodwa uMaragwa uthi uphunyukile wabaleka wayacatsha ezintabeni wasisazisa amapolisa. Amapolisa abikwa ebophe omunye wabantu laba obikwa elakho ukumiswa emthethweni laba ngolwesithathu. amapolisa akawasabelanga incingo zawo ukuze isizwe icele lawo. Kodwa uMaraga utshele iStudio 7 ukuthi amapolisa athe aqale ayehlolwa esibhedlela ukuze kwazakale ukubana ulimele okunganani. Izisebenzi zeZisco Steel eziyinkulungwane lamakhulu amane 1400 zikhangelelwe ukuxotshwa umsebenzi kusasa. Lokho kulandela amazwi kamphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa otshele idale lephalamende ngeviki ephelileyo ukuthi izisebenzi lezi kumele zigunyulwe kusukela kusasa ngoba iZisco Steel okwamanje ingembilutho. UChinamasa utsho lokhu lapho esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2016. Wathi iholo lezisebenzi elingakabhadalwa lokhe likhula loba nje kungela lutho olwenjiwayo eRed Cliff. Inkampani yamandiya e-ESA Africa Holdings yalobelana isivumelwano lohulumende weZimbabwe esokuvuselela inkampani le, kodwa kukhanya angani isivumelwano lesi sesabekwa eceleni. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lokugunyulwa kwezisebenzi lonkosikazi Priska Mupfumira okhangelane le ndaba zezisebenzi. Umnumzana Benedict Moyo omele isebenzi zeZisco Steel utshele iStudio 7 ukuthi abazilutho ngokugunyulwa kwezisebenzi lokhu.
Nathi sikubone khonapho sikukhulunywa ku-TV lakubaezi azange sityelwe sibili usihlalise phansi njengabama-leaders yama-workers. I-management I think azange kube le-meeting ubekwazi ukuthi iflaklak ngabona bazona ukuthi eZisco akula production ephumayo, so inxeye ezi-government bathi lokhu sifuna ukuthi kungene i-investor. I-investor ingangena le obviously iholo labantu lifuze likhangelwe ngoba it's one of the major things ekhona ke ngoba ikholo labantu as we speak imali yankhona siningi kakhulu ngoba ungaqhelela ukuthi from 5 years zonke lezi abantu bengatholi iholo lawo bakhangela ukuthi bengenza njani ngakho. But ukuthi thina sitsheliwe asitshelwa ngalutho. Ngiyakhuluma so ngisemsebenzini sikhuluma.
Upoli zakwenza njani baba Moya?
Kumelele nje ukuthi management anti kule HR izasibiza sihlale phansi sesikhangela ukuthi kungenziwani ukuthi siye phambili sisisane sokuthi kuzani kuzayenzekani ngoba kulama-backlog akhona and ama-3 months lana ama-notice ayalwa ku-government khona ngale belungisa imithetho yangikhona. Yabona akula izinyanga ezintathu kumbe ezine belungisa imithetho yangikhona, so konke lokhu ufunze sikukhangele angazi ukuthi kuzathiwani. But right now engakuthela khona mfowethu ukuthi kathesi thina abantu abasezeZisco asikhathizwa so tingasemsebenzini.
Singathi bagcina nini ukulibhadala imali sibini?
Iminyaka engu-5 singaholanga.
Awuzake belinike lethu?
Ya, kwakubele nje lokungama-allowance. Anwana kuyathengiswa, kwakuthengiswe nje izinto ezinye okuba yi-scrape anti ezasuka kuma-fenesis ngale. Lesendi leyo okuthiwa yi-slag. Anti bancaba sithethe insimbi laphana. Kuyaphuma singathi idoti yangkhona. Idoti yangkhona le yiyo esetshenziswa yaba yenza isamende, so yile babeyithengisa but kathesi seyaphela mfowethu. So emuva ngale kwakusisiphiwa i-allowance ngingathi ukuthi kuthile ukuthiwa ngesikhiwo kumbe sithi i-living allowance khona okunje ukuthi hambe uyethenga lawe ungaphiwa kuyisithe okuyi-$50 okuyi-$20 ukuthi lawe akuyethenga something.
Umnumzana Benedict Moyo umela izisebenzi zenkampani yeZisco Steel ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseRed Cliff enkabazwe. Kwezemidlalo lamhlanje, abadlali benguqu abadlale okwezinga eliphezulu kusigaba se-Premier Soccer League lonyaka, ama-Soccer Stars of the Year, akhethiwe lamhla emkhosini oqhutshelwe eHarare. Iqembu leChickenini lona elithethe inkezo ye-league lonyaka lilama-Soccer Stars of the Year amane. Kubika uJoseph Njanji.
Njengemvama abadlali lawo bakhethwe izintatheli izindaba eziloba ngezemidlalo namhla ekuseni, njalo abadlalela iChicken Inn ngabathi uElvis Chipezese, uClement Matau, Edmo Chirambadare kanye loDanny Phiri. Iqembu leDynamos lona lilabadlali ababili ababalisa unozinti uThathenda Mukuruva loOcean Mushure. Kuqembu le-Islanders kukhethwe uNox Mutizwa okunguye njalo umdlali ozathola isicoco sokuba umgadli ohlohle kaningi kulabanye ngemva kokuhlohla amagoli alitshumi lane. Abanye abadlali abakuluhlu lwabadlali abazangena kukhalenda lonyaka ngabathi uSteven Makatuka weqembu leCapes United, uBrian Muzondiwa weFC Platinum, uRafael Manuvire weZPC Kariba loHilary Bakacheza odlalela iqembu leTriangle. Iintatheli zindaba yezemidlalo esebenzela koBulawayo uNation Ncube uthi onozindaba baduba ngokukhangela amaqembu amakhulu kuphela nxa kukhethwa abadlali abadlale kuhle.
Mina ngokubona kwami ama-soccer stars akhethiweyo, yebo abanye bayayenza kodwa ngibona zani abakhethayo indlela abakhetha ngayo basuka bekhangele amaqembu amakhulu andubana bekhangele amaqembu amancane anjengabo Wange wewe slama players anjengabo uPritchard Mpelele silo mfana odlale kuhle wetsholotshotwa ngubuthelezi Ncube. Mbona zani kathesi kumele kube labantu abakhangela amaqembu wonke kulokuthi bekhangele amaqembu amakhulu.
Umqeqeshi kanye labonompembe abasebenze kuhle lonyaka bazavezwa emkhosini wokwethesa inkatha umdlali onqobe abanye bonke abakuluhlu olukhethwe namhla ngolwesihlanu oluzayo khona njalo eHarare. Olunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu wabalandeli beqembu letsholotsho bathabe bamanzi nte ngemva kokuba leli qembu lisinde ekugunyulweni kwisigaba sePremier Soccer League ngosuku lokucina lwemidlalo yeligi. Iziqholo zeJwane zibe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu leHarare City ngomgqibelo enkundleni yeWhite City okuyimpumela etshiyele eli qembu lile miklomelo ngamashumi amathathu lanye, kwathi iqembu leBuffaloes kwaba yilo eliza kuyadlala kuDivision 1 njengoba liqede imidlalo yalo likuzinga lesine nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba munemunye. Umsekeli wetsholotsho uCharity Manyathela uthi yena vele ubekwazi ukuba iqembu leli belingeke likunyulwe kwisigaba saphezulu.
Vele ngithabile angikwazi okwalokhana vele i-relegation besingekho kuyo angikubone before mina mphuphile ndaba vele abantu vele zihambe le-pressure.
Amanye amaqembu akhunyulwe kuleague ndawonye le-Buffaloes ngathi le-Flame Lily elewawa kanye lele-Dongo Sawmills. Ngaphezu kwengalane iqembu leChicken liqede lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lanye ngemva kwaloku le ntshantshu zanyakenye iqembu leDynamos ukuthi kwindawo yesithathu kule qembu leFC Platinum lona elilandelwa ngeletriangle kwindawo yesine. Sikhangele umdlalo wokugijima. Abadlali abathi uKelvin Bangiso kanye noRutendo Nyahora yibo abanqobe kumjaho weLiquor Hub 10 km fun race oqutshelwe ngoBulawayo ngensonto. UBangiso unqobe kucelela besilisa kwathi uNyahora wanqoba kucelela besifazane. Ababili laba bathwele amadoli angamakhulu amahlanu ngamunye. Lo mncintiswano uqoqwe ngusomabhizimisi omkhulu edolobheni lakoBulawayo uRaj Modi, yena ochazwe ngobe ngumhlonitshwa emkhosini wokupha izipho umphathintambo ogatsha lwamabhizimisi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni njengomuntu osiza umphakathi.
Ngizalanda ukuhlonipha kakhulu ubaba uModi, siyakuhlonipha baba Modi, uphakeme ngokuphakamisa kwakho abantu abazenzelayo njalo nabantu abadinga usizo eZimbabwe.
Uthenda izimuto nguye oqede kwindawo yesibili ukucelela besilisa, ikanti ukucelela besifazane uqede kwindawo yesibili nguConstance Nyasango. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezikhokhela. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization yethula iziqondiso ezintsha zokunikezwa kwabaphila legcikwane le-HIV umuthi. Incwadi kwezombusazwe lezomkhathi zivumelana nalo uMongameli Mugabe, yena othi amazwe athuthukileyo yiwo awona umkhathi. Njalo sezikhethiwe intshantshu zomdlalo wenguqu lonyaka ama-Soccer Stars of the Year. Kwaneleke mthokazo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Libelobusuku obuhle.